kodikita mangera kati bayana bayana tikadzira kokukonwa kusenzakala lapo okungaitiko chinaisi kubuyelele siye kugepa kwakukona nesikati kwaenzakala ngesikati tenti zinenge zinto zaenzakala ezimbi kombo kupfa kwavotobogara kwaenzakala nesikati tenti konale kota zinenge sikubuyelele katesi kamela katesi katesi sisemumeno muhle kakhulu ukuthi kule kuthula elizweni akulani kodwa kula bantu abasisetshenziswayo ukuthi bayenze udlame ngabomu ukuze kuthobela kwezimbabwe akula kuthula
ndo
hayi ya ubaba okuhle ukuthi uyavuma ukuthi singakhangela emuva ibandla lakhe lidume ngodlame lokubulala kuhle lokho hayi ngimshayela ihlombe ubaba uGawuli kodwa akukhohlwayo ukuthi even esitho njalo ukuthi izane ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyakhohlwa ukuthi ubaba uMnangagwa bengu-vice president kusenzakalo dlame uyakhohlwa njalo ukuthi lesikhathi esegugrawundi ube nguminista ekhohlwe njalo ukuthi kuze kuye ku-runoff wuye ubaba uMnangagwa owayenza kwaba le-runoff njalo wathumela abantu bebutho ukuyebulala abantu emaphandleni ubaba uMnangagwa umuntu o-indicator right athenelef he can deceive some people some other times but he cannot deceive all the people all the time thina siyamazi kulihlazo elikhulu ukubona abantu bakithi abantu ababa uGawule bebuya bezokhulumela umbulalo wezwayo bemqine bemfaka ilipstick ixoxo elikhulu kakhulu thina njengozapho sithi asizinukeni amakhwapha njengabantu emathebeleni especially thina esabulawayo kuvela sibulawela abantu bakithi sikhuluma iqiniso singathi ngoba sifuna izikhundla kumbe sifuna okuye ethunjini sibe yithi esikhuluma kakhulu asibayekeleni labana abantu abazanayo bona bebeyibo abakhulumayo not thina
baba Gawule kuthiwa-ke umbulalo omkhulu umongameli ngako uyakhuluma lapho ubaba uDlozi
lokhu okukhulunywa ngumdlovu ukuthi umongameli ngendlela amchaza ngayo hhayi mina ngithi umongameli ngalesi ami sikhathi wayengayisiyo obusayo ilizwe lwalibuswa umgabe okwakusenzakala konke sikunika umgabe umgabe nguye owayekhokhela ilizwe kanti yindaba okuhle kwakusenzakala kwakuthi kwakunikwa umgabe kakekube kusekusenzakala sekunikwa abanye ngaphansi kwake njani kathekwa sithini thina kathesi uMnangagwa sithini ngesikhathi sombuso wakhe okwenzakaleyo kube akunikwe yena umnanga upresident uMnangagwa okuhle njalo kunikwe yena upresident uMnangagwa hayi ngesinye isikhathi kwapha embusweni kwamnangagwa okwenzakaleyo kubesekunikwa abanye abantu abangaphansi kwakhe ayisifo khonokho yibo kumele sikubalekele sikwazi khonokho ukuthi kwesinye isikhathi abantu siyakusebenzisa khonokho ukuthi umbuso wawungaphansi kwamgabe konke okwayenzakalayo kwakungaphansi kwamgabe
uyakuvuma khonokho baba Ndlovu
hayi ngizakuvuma ngithini into esegcekeni ukuthi nxa kukuthi uMnangagwa wayengazwani le nto wayenzwa ngumgabe yokubulala lo kugangada abantu wayeza resign uMnangagwa but akazange resign wayengu-chief enforcer wakhona nguye waphumayo lakumasi lawa amavidiyo lapha le mbali zikhona ezibonisa ahambe siyathwala abantwana emathebelelendi ehamba lo Innocent Qala bethi babapharada besuka lapha beganyula bephula izintamo uMnangagwa ngokwakhe lokho kukuthi umgabe babuye ngu-chief but ube lama-enforce akhe khathesi uMnangagwa unguye u-chief but abantu bayaphela siyazi abantu bayafa abantu bayaganyulwa njengoba indaba esikhuluma ngayo namuhla indaba ye-violence asikhulumi ngento enhle awusubisanga ukuthi uzokhuluma into ezinhleze njengomnangagwa kodwa sizokhuluma ngento ye-violence angisoze ngiphume mina ngiphambuke kuhlelo ngiqala ukukhuluma into ezinhle engingazaziyo futhi into enhle engiyaziyo ngobaba lo obusayo khathesi yokuthi since ethatha umbuso ukhonile ukucelebrate ama-birthday yakhe lokho hhayi lokungcwaba abanye abafaka ihero zega yinto enhle engiyibonayo otherwise ukuthi sithi sicelebrate kule nto enhle ayenzayo kunabantu abayi-5 million abasemazweni abangelampilo abaxotshwayo bayatshiswa obaba uGawule bahlelile abathi hhayi umongameli yenza into emangalisa abantwana bezimbabwe besuphela
nanso-ke khonapha indaba Gawule
ilizwe leli sifuna sindawonye sincedisana sihambeni asivumeni khonapha lapho sikhona ukuthi khonokho uMnangagwa akwenzileyo ukuyabona eminye imisebenzi ebonakalayo ukuthi ananzelele ukuthi uMnangagwa ukhangele even lezinto zonke zenzakalayo phakathi sithi ukhangele ukuthi kuloku kuthula kulento zonke i-independence for the first time ibuyeyabuye emasebeleni aakhangele ezama ukuthuthukisa uzulu wemasebeleleni enjengezama phezu water project yena exalisa ngane water project konke kwakwezinto asikukhangele ndabo sikubone ukuthi ngesikhathi sayizolo kade kungekho kathesi embusweni lowo kuloku kuthula asikhangeleni khonapho siphinde up kusimakhepha mangoba sikhuthi ubani wayesekani hhayi umbuso lona wakubusa umgabe ngalesani sikhathi kathesi kubusa umnankabo asikhatheni umnankabo upresident u-Emmerson Mnangagwa ngombuso wakhe kathesi lapha khona kathesi
ye uvala ngamafitshani khonapho baba Ndlovu
ya njengoba ngithiwele ukuthi is expected ukuthi ubaba uGawule uzathatha ixoxo lakhe laphana alifake ama-lipstick ukuthi libukeke hhayi umzamo wakhe uyabonakala njalo uyancomeka kodwa iqiniso ngelokuthi ilizwe le since 1980 ubaba uMnangagwa esebenza lo sathane wakhe onguRobert Mugabe babulala abantu bakithi babulala ilizwe abantu abantwana baseZimbabwe kathesi bahluphekile bahlala phandle kwelizwe yena ukhuluma ngezambezi water project amanzi awekho kathesi abantu bakithi banatha amanzi ayisiwezi emakhaya awekho la manzi akhuluma ngawo ukhuluma ngama project athize eMashingo Road yaqalwa asazi ntolontolo kodwa ithe isiphele eMashingo Road yakhona yi two way street and yet ama resources amaningi athathwa eBoda eBridge esiya eMadrid athatha imali yantshontshwa i-corruption isabalele eZimbabwe okwesabekayo 15 billion yantshontshwa yibo laba abamond so into ezenzakalayo ngale ukuthi sibe sithi thina siyancoma ala madoda hayi amadoda lawa ayazesinikela ukukhuluma bengazama kodwa ukwehluleka hayi baphambili kakhulu
ungafisa ukuphozela okugcina Gawule
ye ilizwe lathiwa ngabanikazi balo asibatheni ilizwe singawoni yekelela ukubhebha ukuthi beqale izulu ngesikhathi sezaphu kwakube nalokhu nalokhu ngoba sonke sivela kuzaphu sikhona apho abanye langabe sibona ondlovu base bakhona ngale kuzaphu kodwa sonke sivela kuizaphu esihambe khona siyakwazi abophambaniseke khona siyakwazi akusonto esiyibalekelayo ukuthi ezizinto zaphambaniseka izulu ezithinga ukuthi zilungise kodwa ilizwe lifuna sihlanganeni sonke singavumeli izitha zangaphandle zisingenele zisidivide zisebenzise abanye bethu ukuze zi-achieve injongo yazo ezilayo ezokuthi zisidilise.